ngamecha engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge first batch, $9 ikhanda lomuntu. Ngabe ngu 4 times 9 ama user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele kubanikwe ngebond, so banikwa abantu babenikwa ama 100 something, one muntu. But kibo ayizange ifike ingama 100, banikwa ama $80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti, abezitolo labo bakweza amabhakethi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna. Izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende okwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Okwe-social welfare mina khonapha esinampande bagcine i-social welfare bebenika umumbu, but bagcine kathethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ngikhuluma kunje so kathethi esililweni. Akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu. Okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza, akula. Njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathesi bebeletha inhlanyelo, abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg. I-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenziwa ukuthi hayi izimoto zabanikazi. Anti yabo sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo kuhambe njani lapho?
Umntwana lwana wazalwe ngakhulumi, but ubesidla. Wenxa ikuhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinde akhangele kweyinye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala, bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa. Ngokuyakhangelwa kokudla because kwaholiswe ebusuku, abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa, batshona bebhukutshe ezizibeni esezingamadaka. Wachone seitona kona panu mtu analwana. Mtu anosekulile ole 15 years. Isiziba sakona siya chona. Yenuka mbe waya kwe sinisiziba. Esinga sole siyana. Esinga choni.